sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho, kodwa abakobulawayo bayakulandula lokho.
Kayihloniphi abantu bakithi ngoba iqhubeka icamba amanga ngento esegcekeni ukuthi abantu laba abathi bazofundisa abantu yibo kanye abachathiweyo.
Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla akumanyano we-MDC Alliance?
Kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Bese ebantwini bengasike egwanda nami. Sithi abantu begwanda kambe kumele ibone ngani angasimela njengabantu begwanda nxa singenza i-coalition ngobani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu.
Okuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe esezile minyaka zingatholi iholo ngemfanelo.
Ikhwelekwe lipendeke kunzima sibili izenza beloliwe impilo abase iphila yazi waphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abalelo dolobho, kodwa abakobulawayo balandula limbiko. Lesi sitolo siqatshe abantu abangamachumi amane lanhlanu, kodwa bathi bona abanye babo abavela eHarare bazofundisa nje abanye babo umsebenzi bese bephindela njalo eHarare. Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi okukhulunywa yiKFC akusilo qiniso.
Ina sithi indaba le yasukela even indawo leyana iqalisa ukwakha. Abantu ababethiwe ithenda yokwakha indawo leyana babuya bevela khona le Harare. Baqhubeka futhi ngokukhatha abantu abazosebenza phakathi kwendawo leyana bengabantu abavela khona ngale. Lokho ukuthi bezame ukuqatha ngomunwe besenze thina abantu abangacabangiyo engani abantu bakithi abayifuna imisebenzi. Akusoqiniso, iqiniso yikuthi abantu laba kabazofundisa njengokukhuluma kwabo amanga. La abantu laba bazosebenza lapha nje sokungamanhloni okuthi indaba yabo isoto sabo esibambile. Kanti njalo thina imputhazo esinika abantu bakithi special abantu basemkhonweni emaNdebeleni ukuthi abake beme ukuyathenga endaweni ezinjengabo KFC ngoba baqaphele khona ukuthi bathathe imali zethu kodwa bengeke basiplow back to the same community abayenza labi business. Ngokunjalo siyakhuthaza ukuthi sesifikile isikhathi soku-identifya bonke abantu ababuya lapha lama business awo bevela khona le Harare efike bengachathi abantu bakithi beqede lapho kungela development esayela abantu bakithi ukuthi sithi kubantu abanjalo asiyi kuthenga ezitolo zabo. Sisakhuthaza abantu bakithi ukuthi bengangena ezitolo zabo beyethenga kizo ngoba bona bafuna imali yabantu bakithi. Isitolo sokuqala esiqala ukukhuthaza ngaso abantu bakithi bengathengiso yiyo i-KFC yona le evulwe kathesi.
Selike lahlolisisa yini labona ukuba labo okuthiwa yibo abafundisayo abavela eHarare bafundisani abantu bakobulawayo ngoba besike seze ukubana abanye bayenza imisebenzi efana lokuthanyela?
Ngiyabonga baba, ukubeka kahle. Kambe umsebenzi wokuthanyela uyadinga ukuthi umuntu afundise. Ngihlala ngixoxa labadala lapha nxa ngihamba ngithi kanti emakhayeni kalithanyeli yini bethi siyathanyela. Ngithi kanti manje okwenza emahofisini abantwana benu bengaqhathwa ukuthi bethanyele yikuyini. Ngokunjalo umbuzo lona lo ukuthi langaphandle kokuthi bathanyelayo kathi khona ukuthi umuntu aseve e-restaurant apheke amachisa enzele ukulalokhana kuyadinga ukuthi umuntu azoyetrain eHarare. Abantu bevele bekwenza, abanye bamisa imisebenzi khonapha kobulawayo bevele besebenza kwezindawo ezavalwayo kumbe kusemahoteleni. Angithi babantu abafunakalayo endaweni ezinjengazona lezo. Bathi ngomgqibelo emini sathuma ubukhokheli bethu baya ingeja i-management ye-KFC. Sesiyababonisa ukuthi lokho abaqhubeka bekwenza ikakhulu kakhulu sebele kama polisa ukuthi azazonikela abantu bakithi ngezinja ebethusela kasikuthandi bakufakaza ngempela ukuthi abantu laba babuye eHarare kodwa bazobuyela kodwa kuliqiniso esikwaziyo ukuthi asoqiniso abantu inani elingako kungathiwa lingabuya izotrena abantu kuyini okumangalisayo ngokuthengisa ukudla e-restaurant okungehlula abantu bakithi.
Alo ke ngumqondisi umnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance ulakho ukubhidlika phezu kokukhethwa kwenkokheli ezancintisa kukhetho. Umanyano lo wathatha izigaba zebandla leMDC eziningi kodwa amanye amabandla aphiwa izilutshwana. Lokhu kubikwa kuyimbangela eyenza kube lobudlwangudlwangu emahofisini aleli bandla ngempelasonto edluleyo. Kambe kungenziwani ukuthi lolu daba lungabhilizi umanyano lo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lengxoxo.
Abantu bengayivamba beyizwise kulula ukuthi bese bebuya ke ebantwini. Bese ebantwini bengafika eGwanda namuhla. Lithi abantu beGwanda kambe nina libone ngani angasimela njengabantu beGwanda nxa singenza i-coalition ngubani. Iqiniso elikhona ukuthi abantu bayalinika umuntu. Bayalinika futhi abantu bekhululekile. Bona laba abantu esiyabe sibaphiwe ngabantu kakube yibo abahamba beyekuma ku-coalition. Ama-position maningi kule proportional representation kule provincial council kulama-council. Then sokuzasothwa ukuthi ngane phezulu kungena e-MDCT. Ukuza lusito MDC ungena ngapi, AP party ungena ngapi, kusehla kusiya khona. Manje ngavela siqalisele phezulu ngokuthi sifaka obani phansi ngapha kungakalungi sokuhle kusixabanisa abantu already. Ngoba kathesi sizwile ukuthi kulama constituency anjena njani kobani. Amanye ama constituency esinawo, for example, phansi khona lapha eGwanda, bonabo kuthiwa yibo abazayiphiwa, abala ngitsho lama structures okurana i-constituency yenaleyo. So ngiyabona ndivelela kusoze kuhambe.
Uthini ngalokho okuthiwa ngumnumzana Fuzwayo, mnumzana Bebe?
Mnumzana Fuzwayo ukhuluma njengomuntu ovotayo, ngoba into bona akulula ukuthi ngizanika i-example ngeyami inkayi constituency. Nxa wena ungavuka usithi ngoba sifuna ukuthi sisize le coalition, uvuke uye kuthi ebantwini benkayi, hayi uBebe kasami lapha sokusina ubani. Ubonakala abantu bazabo ukuthi nje sokuright, akuvele into enzima nale kuthi yenzakale. Mina njengomkhokheli wabantu ungakhohlwa ukuthi politics kanti isukela phansi, iqala endlini emzini wami with my family. Kufanele umkani labantu abami bavume ukuthi into engiyenza yepolitics bavumelana nayo. Suke lapho iye ngathi iye kuvillage engihlala kiyo ekhaya, ezibavumelane labo bantu esuke lapho iye wadini engihlala kiyo emalidi, wadini, ibavumelane layo futhi. Isuke lapho iye kudistrict, kumbe ngithi constituency yenkayi south engiyikhokhelayo, kuvunyelwane. Isuke lapho iye kuprovinsi, isuka kuprovinsi iye kuregion yemathebeleni, isuka kuregion yemathebeleni isuka yi-national coalition. So wena ungaze uqale ku-national, ungavumekala ukuthi uqale ku-national, but ungakaze wenze ungaka-implementi into nxa uqale wavumelana ku-national. Qala uye phansi kwenzela ukuthi okwakuqala bonke abantu uhambe labo, ngoba ungaze uthi uvumelane phezulu ukuthi ufuna ukuya ebantwini ukuthi yenzani so uzaba ne-problem. But ungaqala phansi kusiya phezulu, ngizathutha ukuthi kuba lula khonoko. Kwenza ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi senzani, kwenza umuntu wonke ukuthi aphatheke.
Mnumzana Fuzwayo, ungaphosela ukugcina?
Hayi, simele ukucela yilo ukuthi siyacela kubo baba uBebe nabanye abakhokheli phezulu nalaba amabandla wonke. Into esiyifunayo siya ku-2018 sifuna i-coalition, and i-coalition ukuthi ihambe kwakhathesi. Abasibhekhele ikhekhe elimele phana elihle li-attract, noma phakathi liyabe linzima kodwa phandle lipholishwe kuhle lilihle, sizalithakazelela. Ukuthi okuphakathi ngalo kulwisana okuphakathi, ungazwanani phakathi kwenkulumo ze-coalition, kugcine sekuboko sokudubuka kuphuma phansi, kukhanye khona ukudlula ubuhle bekhekhe esilicabangayo alisathengeki. Ngoba ngathi nxa ukunje sikhuluma, abantu kathi esintu asebeyibona nge-coalition sebebona ubudlwangudlwanga, abasazwisisi ubuhle be-coalition. So kabahlali phansi isikhathi esisasekhona, bakwenze masinya masinya kulungiswe. Kuthi sokungenisela ama 5-6 months towards election, bebona indaba yama-candidate konke sokulungisiwe. Siye ku-election singene ebantwini, sikhampeni thina abantu asibesayo, abantu siyangena sikhulume labo.
Alo ke umnomzana abekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye loqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnomzana Abednego Bebe.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fumembuna
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngisewange East njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele parliamente umnumzana Wesley Sansole. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Sansole.
Yebo baba Nkomo, ngiyabonga.
Yes, injani izakhamizi khona ngapho? Kuyini okwenzakalayo esigabeni sakho?
Hayi, izakhamizi ziyaphila baba Nkomo. Okwenzakalayo kulezi nsuku abantu njengoba asizo sikhathi sokulima kodwa kulezinye indawo ezile irrigation ezinjenga ethentali ethenali kule suit elinywayo kathesi about 3.5 hectares abayihlanyeleyo nje under i-command agriculture esigaba sedibane nedede ewange east khonapha. Kulezinye inhlelo njalo ezokuvuselela amadamu njengedamu elinjengasemansuma dikane ledede le ndawana ezijiyeneyo nje kunamadamu esingathi labesegcwele inhlabathi ichebe-chebe okwenza ukuthi isikhathi nxa izulu selisina laphana angaze agcwala ngendlela okumele agcwale ngayo. Yikho-ke sithole uncedo ikakhulu kwabe-World Vision abayibasiphathisayo ukubana kususwe ichebe-chebe okuba inhlabathi yonale ukuthi idamu libe le ndawo enkulu engagcina amanzi ngesikhathi sezulu.
Ngobani abakhipha linhlabathi? Izakhamizi bencedisana labo abe-World Vision kumbe bakhona abantu abaqashiwe?
Hayi, izakhamizi kakuqashwa abantu, izakhamizi eziyizo ezenza lo msebenzi. Abe-World Vision bezosiphathisa nje ngalokho nalokho kufana lokudla lokunye kodwa kuyizo izakhamizi eziyizo ezisebenza khonokho. Njalo uzakuthola ukuthi kunamadamu angani asesenamanzi kulezi ngadi sile damu elinjengetonteka lapho abantu abalengadi khona abalima khona bephathiswa i-World Vision. So abantu baphathekile loko bethwala amanzi namabhakethi besusedamu besiyathelela. Sikhangelele ukuthi kumbe singathola imali yokubana kugejwe umgodi phakathi kwengadi kodwa yiwo umsebenzi owenzakalayo kakhulu kusona lesi sigaba okuphathelane lamadamu lezingadi nalokho engikutshoyo ukulima kwemgqoloya.
Zinkulu okunganani iy'ngadi lezi? Ziyenelisa na izakhamizi ukuvuna mpela zithengise? Ukhulume ngokulima ingqoloyi, ukhuluma ngokulima mbona bayalima le mpita, bayathengisa abakutholayo?
Ye, bayathengisa abakutholayo kodwa okuningi ngokokuthi bathole ukudla ngemuli zabo izingadi. Kodwa ingqoloyi nje banitshile ukuthi kunendawo engani engalingana lamahekta amathathu lengxenye uyatholakala ingqoloyi yokuthi basebenzise. Okutholakala engadini okuningi kakhona ngokuthi badlele emuli zabo ukuthi uma sekusele okunye besebethengisa. Kunenhlelo njalo lapho abantu abafundiswa khona ngokufuya imbuzi kule nhlanganiso ezinjenge-SNV zabo-Environment Africa abafundisa abantu ukufuya imbuzi ukuthi imbuzi ziphathwa njani nokuthi izibaya kumele zakhiwe njani zibe phezulu zingabi phansi ukwenzele ukuthi ulongwe lobana behle kuye phansi. So bekunama-programs lama-workshop okufundisa abantu themba abaningi bathole imfundiso enhle kakhulu labangafuyanga imbuzi labo bafundile kwenzele ukuthi nxa kulezi hlobo zabo ezinembuzi lazo babo bazifundise lazo ukuthi imbuzi zifuywa njani.
Iy'nyamazana zendle zona azihluphi yini ezivandeni lapho kulinywe khona?
Ziyakhathaza kodwa-ke ngalesi sikhathi besingakabi ludubo olukhulu kakhulu ngenyamazana zendle ezivandeni. Iy'nyamazana zendle ezikhathaza kakhulu zindlovu ngesikhathi sokulima, zona ziza emasimini zifike zona esibili kodwa ezivandeni lapha hhayi besingakabi ludubo olukhulu ngoba izivande zakhona eziningi zibiyele ngocingo.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omhlonitshwa, siyabonga.
Ngiyabonga mama Nkulu.
Lolo beguluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli wewange East edalele parlamente umnumzana Wesley Sansoli. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Hayi siyabonga ntungamili ube lobusuku obuhle. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Kamurai Moyo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union. Kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana iNational Railways ingathola imali engange $400 million ukuthi ivuselelwe imisebenzi. Lithini ngakho lo?
Hayi, kithi thina imali isivuyile okuzenza ukuthi khona nama workers ethu thina ama members ethu abangama workers awe railways ukuthi bathathe le 2017 asiyabuya mukele ngentokozo.
Sasizwe abanye besithi kufunakala imali engange 2 billion pho nxa sokutholakale le i-400 million ayincane kakhulu na.
Hayi, imali leyo njengokukhuluma kwabo konke kumhlangano esiyenzayo labo abe-management imali leyo incane le ayisiyo mali esigayelele ukuthi khona ingavusa uloliwe.
Ye, manje-ke nxa sikhangele okwenzakalayo lezi suku kuyini? Siyakhumbula ukubana bekulesikhathi izisebenzi zingatholi iholo, kathe sikuhamba njani?
Bezithi khona singahamba siyebuza ngendaba zomholo ukuthi kanti ayile kuze lizikhulele zabantu elilazo lizazibhadala nini. Kathesi ngela last week khona khona sitshele ukuthi khona hayi uhulumende uthe khona izikhulele zenu lezi elilazo kuyani zibuye ngapha sizihlole ukuthi bazihlela ukuthi khona kube njani ngathi azikwazi.
Manje izisebenzi zona ziphila njani lezi nsuku khona kunzima kangaka zingatholi iholo?
Krizi kunzima, ikrizi eliphelele kunzima sibili, izenza kololiwe impilo abaseyiphila yazi baphila impilo yabantu abangasebenziyo.
Isike sabona ezinye izisebenzi zitshengisela ikakhulu omama kade betshengisela besithi obaba sebethwele nzima, kunjani lezi nsuku?
Kulezi nsuku besihlamelela khonokho ukuthi khona umqashi besithi khona kulo investor obuyayo. So anisabona ukuthi khona mauthi khona kulo investor obuyayo umuntu okekhayele ukuthi khona investor obuyayo ubuya ngokuhle ngobuhle ukuthi uzabuye ebhadala izikredi zonke ziseli. So khonokho kwamademo abantu besihlamele bekhayelele u-investor nalowo obuyayo kodwa ngiyazo futhi basekuphuma i-400 kusheda enye into engazakaliyo.
Manje kona emsebenzini kumi njani? Emsebenzini lapha abantu bayahamba besiyasebenza bengaholi.
Emsebenzini abantu bayahamba kodwa abantu baziyenza basevalweni. Kade ezinye kule ndaba le kade gijima ukuthi akhona i-business iyabuya uyazi ukuthi akusebenzeki. Abantu bonke basikwazi ukuthi khona mbani osalayo mbani ohambayo. So akusebenzeki liqiniso elipheleleyo.
Zona izitimela zihamba ngemfanelo?
Lokho sokwagcina kudala lokho zihamba ngama-delay time zodwa. Akuna sitimela esihamba ngesikhathi.
Ezithwala impahla-ke ezifana lamalahla lokunye zikhona?
Last week sikhuluma lomhlangano le-management bebesithi khona bona bale-challenge yokumuva ikholo liyana besithi khona ama-wagons ayashoda lama-locals but besingani ibhizinisi engani isikhona khona ngale one. So i-problem yangikhona ma isitimela zile kuze ma kushota amakhanda lamatokisi kusho ukuthi khona kula into ehamba yakho sozi kuhambe njengoba.
Manje nxa sikhuluma nje izisebenzi ziyaba zisiyayenzani njengoba izitimela ziyaba zingahambi?
Hayi, izisebenzi emsebenzini ikhisi bayahamba. Ukuhamba emsebenzini izisebenzi ziyahamba ngoba isitimela manje ayikhona isitimela manje ingahambi ngesikhathi sezingelabantu. Abantu bayahamba bangena esitimeleni sabo kodwa ama-delays ayenzakala endleleni kwesinye isikhathi bathina bethatha ama-2-3 days ezendleleni but imsebenzini babehambile befakwa kulokungeni ukuthi khona uyebe kushifti egcweleyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi yiso singasavumi. Ungavalelisa abalaleli kumbe uphose ilizwi uphosela ezinye izisebenzi zerelwezi?
Hayi, ilizwi eli esingabalabenje kuphela ukuthi sikhangelele khonokho futhi nedi yobu loko kwenza ngukuru mendo kutu uinvesta ozavuya eka yeleli sebenzi kutu sebenzi lezi ya makontrad na banto watu lenda kutara awa uofa mevashoni kena wende lezi sebenzi tenu watu njea banto wa ngelamu sebenzi wa ngelani ya ngelani nye kutu kwenye ngabuya nanda ndo kuna puma ukambu ngelalu toska yeleko nungu kutu hai magu hii ama chuzi wa la makenzi se company kari ya makenzi waza kairela la ama unzea zikutu kuna wuna nama banto wa ngutu na uloli wabe uloli we kupani na zitu wa nante
aigwe zwagala isbongi lea kulwa
ya mwonga pili uwelela ngedi
lo ke ngumnumzana Kamurai Moyo isiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi izikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lwabangela incwadi zokuzalwa ama-birth certificate ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Sixoxa lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale leSenate. Siyakwamukela kuhlelo umhlonishi.
Alright.
Belilo hlelo lamanye amalunga edale leSenate agoqela unkosikazi Jasmine Tofa olokuxwayisa abantu ukuthi bengathola njani incwadi zokuzalo. Selingaphi ngalolu hlelo?
Uhlelo lolu luzathatha isikhathi ukuthi luphele. Ngoba indawo ezehlukeneyo zinika amacebo ehlukeneyo. I-advice differs according to the areas. Ngoba nxa esithi kahlela sihlobo sezafa, abantu lapha ahlala khona bangavumelana babe ngabaza kuthi ukuthi ye ubani wazalwa nini, siyakwazi wazalwa ngubani. Nxa esevelela kwenye indawo uthi kuthiwe umama wami aqala thatha i-birth certificate ngoba kalayo. Umama layo uthe uyathatha kwathiwa ugogo wakhe noma loyise labo babe le ma-birth certificate kuqala. Nxa sekusenziwa umlungelunge onjalo kuthi ukuthi veleke lowo muntu kafuna ukuthi abantu bathathe ama-birth certificate ngoba ngabe sikhuluma ngalo umuntu lo esimkhangeleyo bangasitsheli ngonina logogo wakhe ukuthi bana ama-birth certificate yini. Ngoba nxa sikhuluma eParliament nxa bevumelana lathi abe-social service nxa bezo-address bathi bona lani ma-MPs lingabancedisa ubabhalela i-affidavit yokuthi sibili umuntu lo uzelwe lapha nini. Abantu becholotho kungathiwa kaye bathatha baze bangowitness kuphela abangasiyozihlobo zabo abafuni phela ukubhadala imali yabo ukuthi nje sekulecala ukuthi ngihlezi lomakhelwane sengifuna ngidinga imali yokuthi ngigade ibhasi nye witness. Ngesinye isikhathi uzwa sebesithi sifuna incwadi yokuthi umzali wakho wafa. Akuzange kube le burial order phela ebantwini becholotho ababulawa yigugu rawundi kumbe abenkaya ababulawa yigugu rawundi. Nxa usithi sekufuneka kube le ncwadi yokuthi umuntu wafa nini bayayithatha ngani?
Ukodwa nxa sekulabafakazi bokuthi bayamazi ukuthi lo umntwana wangaphi bayakuvuma yini lokhu komsitheli?
Ngoba lakho ekomsitheli abakhulumi ulimi linye. Omunye layo ubuyele sekutshela ukuthi ha likhohliwe alibuyanga le ncwadi yokuthi ubani wafa nini. Ngoba abanye balethwa bengabantwana sekubulewe ugugu kwabulawa unina kwabulawa uyise kwabulawa abantu bakhona apha abanga witness abadala kwasalo ngabantwana kuya witness ukuthini ongabantwana khonoko
ngaphambilini kwalingxoxo uke wasichazisela ukuthi wake wavela wasebenza ukunceda abantu ngencwadi zokuzalwa lezi ungathi uhluphela ngkhona lokho elufanana yini kumbe luyamemetheka
uzwana mina kangiboni mehluko wothi ngikutshela ukuthi futhi kwenzakaleni ngimi eParliament ngiyimembi yecommittee okuthiwa yigender committee sizike saphuma njengecommittee silanda izindawo lezi ezigcina abantwana abangelabazali kumbe abantwana abahluphekayo okuthiwa ngama social welfare homes abantwana laba ba under social welfare eyiyona engumthungameli wokunika ama birth certificate abalawo na iyeshile ukubanika yona i social welfare abantwana bayekela ukuya esikolweni anthi akubona ukuthi vele nxa bekukhuluma bayahumana ngoba bona ngokwabo bayehlule ukwenza konoko bese sithi akulula hambani lekwenza so hambani behlulwa yini bona ukwenza so bekhona pha begcina abantwana bakhona abanye abantwana bathi besiyavaka besiyadlala ama sports outside the country bona bangahambi ngenxa yokuthi ngabala ama birth certificate bese sithi into elula ilula njani bese hluleka njengohulumende ama homes aba awabo abagcina abantwana labo bantwana ngabala ama birth certificate
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elilunga ledale lesenate sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle Magamadela sikhobokhobo ngamnanku samamo isigcibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela Isitolo se-KFC kobulawayo silandula imbiko ethi saqatsha izisebenzi ezivela eHarare sichiya abedolobho lakobulawayo. Kambe kuzakhethwa njani abazamela izigaba kukhetho ngamabandla kumanyano we-MDC Alliance? Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngoChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.